siyabonga ndimi lo mavela silichona njani mthokazi omuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesithathu umhlaka 22 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
Trump also says we can just print more money to pay our debt down. Well, we know what happened to countries that tried that in the past like Germany in the 20s or Zimbabwe in the 90s.
Unkosikazi Hillary Clinton uchothoza ancintisana laye kukhetho lwemelika umnumzana Donald Trump esithi engakhethwa ukuba ngumongameli umnumzana Trump ulako ukubhidliza umnotho wemelika njengalokho okwenzakale eZimbabwe.
Ngikhangelele ukuthi sibonisane sishare amanotes labanye abavela kwamanye amazwe yabe-Afrika ukuthi endaweni zabo bona benza njani ukhetho. Siyazi ukuthi ukhetho lokhetho lwenziwa ngemthetho yelizwe njalo indawo lendawo ziyachiyana.
Abakumkhankaso obona ngezokhetho emazweni abakumakomishini abona ngezokhetho emazweni angezansi ye-Afrika bathe kwaqa emhlanganweni wokwabelana ulwazi kanye lamacebo phezu kokuqhutshwa kokhetho eHarare. Abesi pedlela senkayi sona esibhekane lenhlupho bacela unqedo kuhlanganiso ezizimeleyo kanye la kuZulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Udaba lokubhidlika komnotho weZimbabwe kanye lokusilela kwemali emabhanga sokuze kubabazwa la inkokheli yamabandla ancintisayo kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Ekhuluma esigabeni se-Ohio konapha eMelika izolo, unkosikazi Hillary Clinton uchotoze ancintisana laye umnumzana Donald Trump esithi engakhethwa ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Trump lakho ukubhidliza umnotho weMelika ube njengoweZimbabwe.
Trump also says we can just print more money to pay our debt down. Well, we know what happened to countries that tried that in the past like Germany in the 20s or Zimbabwe in the 90s. It drove inflation through the roof and crippled their economies. The American dollar is the safest currency on the planet. Why would he want to mess with that? And so...
Lobe kungunkosikazi Hillary Clinton ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika emele ibandla lama-Republic lama-Democrats. Abakumakomishini abona ngezokhetho emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika bathe kwaqa emhlanganweni oqhutshelwa eHarare besabelana ulwazi kanye lamacebo phezu kokuqhutshwa kokhetho. Kubika uMavis Gama.
Okhokela inhlanganiso ye-Electoral Commission's Forum of SADC onguye njalo umgcinisihlalo wenhlanganiso yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, uJustice Rita Makarau, ukhuthaze abaze emhlanganweni lo ukuba bazwisise okumele bakwenze ukuze ukhetho lube ngoluqotho, impumela yalo iveze izifiso zikaZulu kube ngokukhuthaza ukungena kwabohulumende uqobo embusweni. Ukomishina Qhubani Moyo oweZimbabwe Electoral Commission ngomunye wabangena lumhlangano owenzelwa eHarare International Conference Center.
Ngikhangelele ukuthi sibonisane sishare amanotes labanye abavela kwamanye amazwe yabe-Afrika ukuthi endaweni zabo bona benza njani ukhetho. siyazi ukuthi ukhetho lokhetho lwenziwa ngemthetho yelizwe njalo indawo lendawo ziyachiyana kodwa oqakathekile ukuthi abantu babone ukuthi bayabonisana ukuthi kuyini okwenzakala kwezinye indawo ngoba kuyachiwo ngabadala ukuthi okuhamba kuzala induna kulabanye abahamba phambili indlela yakhona bayihamba ngendlela ethile lawe yawufuna ukuthi bakuchathekele ukuthi indlela abahamba ngayo kuyini abahlangana lakho kwenzela ukuthi udobho okuhle ukusebenzise uzwe lokubi ukujikele kachana.
Umoya uthi kuqakathekile ukuba ama-commissioners njengaye bazwisise umumo wezombusazwe ngokujulileyo ngesikhathi luqhutshwa ukhetho bazi ukuthatha izinqumo ezihambelana lalowo mumo kuphathise ukwenqabela udlakela ngoba abantu besehlukana ngemibono.
Ngalokho ke nxa ungumuntu okhangela ukhetho kufuze ube qoto ube honest to yourself, umele iconstitution yelizwe, umele uZulu wonke, ube ngumuntu orefura lokuyana okwenza ukuthi wonke umuntu osebenzelana laye. Laba ama-political parties babonde haye lo ngumuntu oqodo ngoba siyazi ukuthi ukhetho yilo olubisa abantu ababusayo. Nxa sokubuswa lapho siyazi ukuthi amandla vele abuya lokuthile okumnandi. Yikho kuthiwa esintwini ngumbangazwe hathi umcelazwe.
Ungenwa ngamalunga enhlanganiso ezibona ngezokhetho emazweni abalisa eleBotswana, Lesotho, Zambia, Malawi leZimbabwe, iningi labo kungabatsha. AbeSouth Africa leTanzania kabenelisanga kuza ngena lomhlangano lanxa bebekhangelelwe ukuza ungena. Uqoqwe ngokusebenzelana labenhlanganiso ye-Institute for Democracy and Electoral Assistance ngenhloso yokulolonga ulwazi lwamakomishina ikakhulu amatsha ngokuqhutshwa kokhetho emazweni lapho abavele khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abafike eMelika ngeviki edluleyo bathi sebeqalisile izifundo zabo njalo bathi kunengi okutsha asebekufundile. Abasakhulayo laba bafika amachumi ayisithupha njalo bayingxenye yabontanga abavela emazweni atshiyeneyo e-Afrika abayinkulungwane eyodwa abakulolu hlelo. Omunye wabo ngonkosazana Anethi Moyo ongudokotela njalo oqhuba izifundo zobukhokheli ekulishini leDuquesne University edolobheni lePittsburgh.
Sifike kahle kakhulu, samukeleka kuhle. Baqalise ngokusibonisa nje idolobho lePittsburgh, yona-ke libidolobho elihle kakhulu elilembali emnandi oyibonayo, even uhamba ubona ama-buildings, ubona abantu bakhona, imbali yabo very rich. And then kusukisela izolo ngomvulo siqala ukuthi lizifundo ezobukhokheleli and yisikhathi sokudiscover ukuthi wena ungubani.
Kukhona okutsha osukufundile
kakhulu Ntunga. Thina sibuye lapha sitshela ukuthi singabakhokheleli abatsha abe-Afrika, kodwa ngokuba khona kwethu lapha sesinanzelela ukuthi ubukhokheleli lapho esikhona kuphansi kakhulu Ntunga, and bukhona obuningi esingakufunda. Sesifunde ngenhlobo zobukhokheleli ezijiyeneyo lokuthi zifanele ukuthi zisetshenziswe kusiphi isikhathi kumbe ngithi kuyiphi i-situation, and khona lokho kusincedile kakhulu because uyabucabanga ukuthi i-leadership style yakho ayisiyo efaneleyo, but uyananzelela ukuthi ama-leadership styles amaningi and wonke uyakwanisa ukuthi uwangenise in different situation and uphumelele. Nokuthi abantu bemelika they value abanye abantu, sithola singabantu abaqhakathekiswa kakhulu okudlula esikukhangeleleyo ngoba singabantwana singabatsha sivele Africa and sisaqala nje uhambo lwethu lokukhokhelela kodwa bona bayaqhakathekisa kakhulu ukuthi sesiqalile even inyathelo lakhona liseselincane.
Lusiyaphela uhlelo ekupheleni kwenyanga ezayo, ubona ngani uyabo usuzihlomise kanganani ngolwazi lobukhokhelela?
Ngingabona ngani ngalethi ngihlomiswe kakhulu ngoba mina vele angikaze ngithole ukufundiswa ngokukhokhelela. So ukukhokhelela kwami konke bengikwenza so far bengikwenza based on my own life experiences. Ngingiyela i-formal training. But ngibona ngani ngathethi ngizaba le-foundation enhle engibuya esikhathini esi-right ngoba kangikahambi kakhulu ehambweni lwami lokukhokhelela. So ngifakelwa isisekelelo esi-right esihle kakhulu ngokuba ku-programme ngale. And ngibona ngani enye into ezabe isigugqukile kakhulu ukuthi ngixhunyaniswa labanye abakhokheleli bezwekazi be-Africa.
Unkosazana Annette Moyo ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship njalo ungudokotela. Abesibhedlela senkayi sebecele uncedo kunhlanganiso ezizimeleyo kanye lakuzulu jikelele ngoba besithi isibhedlela lesi sibhekane lendubo ezimangalisayo. Kubika uNompumelelo Moyo.
UDokotela Heron Dube isiphathamandla salesi sibhedlela senkayi uthi laloba sisebenza okwamanje sidonsa nzima ngoba impahla zokusebenzisa iningi lazo zifile kudingeka entsha. Ethi kunje abongi abalazindlu zokuhlala njalo ingubo zezigulane ziyasilela lo mtshina wokuwatsha impahla zesibhedlela kudala wafa.
Besicela ukuthi abantu abathiyeneyo, ama-organizations athiyeneyo bangabuya labo babone ukubana ama-challenges ethu yiwaphi njalo lokuthi bangasinceda kanjani. Izindlu zokuhlala azeneli izindlu zamanesi ezabantu abasebenza esibhedlela.
UDube uveze ukuba izigulane eziningi azibhadali inhlawulo zesibhedlela okwenza kube nzima ukuba bathenge imithi efunekayo.
Besingaxwayisa ukubana abantu bangazama imizamo etshiyeneyo ukubana even bangathengisa izinkomo bazame ukubana babe lakho ukubhadala esibhedlela ukuze sithole imithi ngoba bangaze babuye esibhedlela imithi ingekho kuyaba nzima lathi ukuthi sibenzeni sibayelaphe. Kungakho siya-encourage ukubana abantu bazame ukuncingancinga bebhadale.
Iningi labantu emaNdebeleni lithwele nzima ngoba izibhedlela azenelisi ukusiza wonke umuntu ogulayo njengayizolo. Ezansi emaNdebeleni labo babhekane lenhlupho ezifanayo. Ikilinika yenathisa eMatopo isileminyaka edlula emibili ingela amandla kagetsi ngenxa yokuwa kwezigodo ezithwala intambo kunye lomtshina ogcina ugetsi ofileyo. Imibiko le ivele ngemva kokwethekelela kwequla likamphathi intambo obona ngezempila kahle uDokotela David Pararenyatwa kunye lomqondisi wenhlanganiso ye-European Union uMnumzana Philip Van Dam kulesi sigaba. Unkosikazi Nokuthula Ncube ubeke ukuba ukusilela kwamandla kagetsi kubabisela emuva njalo kwenza omama abazobeletha babe madolonzima ukuya esibhedlela bacine bekhululekela emakhaya.
Omama babe sebesesaba ukuthi babuye eklinikhi bezobeletha ngoba kumele bebuye bephethe amakhandlela. Imali iluhlupho iyahlupha soka bazuzi bese besithi ngcono ukubelethela ekhaya kunjani kungcono ngoba ungahamba eklinikhi uyathiwa buya le khandlela buya lo mejisi. Lokhwana kuyehlisa ukubelethela ema-clinics kakhulu bese sithi ngaye siyazuza ugetsi ukwenzela ukuthi bonke sibaphushe bazobelethela ngabe ema-clinics.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Felita Dube yena uthi uhamba umango odlula amakhilomitha alithumi lane njalo ukusilela kwamandla kagetsi kwenza omama babelethe nzima ebunyameni uma bengalethanga amakhandlela.
Okunye kuyabuya umntana enqumile soma usekhasi lokuthi uzathibile kanjani
okunye sihlangana lakho kubelethela emakhaya kuyasihlupha kakhulu ngenxa yokuthi kwampezekelelwa angisayineli singiloma ngomudi kakhulu ukubani ngimhambise etareni ukuza eklinika ebese kugcina sokusiba lengozi.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba ebona ngezempilakahle ibika ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe aphansi kakhulu ekutholiseni abantu usizo lokwelatshwa ezibhedlela lemakilinika. Abongi bayasilela abantu bahamba imango emide besiyadinga ukwelatshwa. Impahla zesibhedlela iningi lazo azisebenzi ngendlela. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi, ngingunompumelelo Moyo.
Studio 7 Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwemali emabhanga olulokho loqhubeka. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Isivumelwano sokumisa ukulwisana phakathi kwamasotsha kwele Nigeria labeqembu le Niger Delta Avengers esigabeni esilamafutha ezimota kwele Nigeria sibikwa singaba sengozini. Isiphathamandla senkampani ye-Nigerian National Petroleum Corporation sithi uhulumende nguye obike ngalesi sivumelwano. Kodwa abeqembu le Niger Delta Avengers bona bethule umbiko enkundleni ye-Twitter besithi ngabazilutho ngalesi sivumelwano. Ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald J. Trump uchotoze azancintisana laye owebandla lama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton esithi ngumuntu ongathembekanga njalo umethese umlando wokubangela impi yabalo becatsha abahlasela iMelika. Esigabeni sethu sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla selengxoxo lonkosikazi Matiwone Sadzwaka yena ohlala kule South Africa oze emhlanganweni wabesifazana abakhonza isiKristu enkonzweni ezehlukeneyo owe Women of Dominion International walonyaka oqhutshelwe esigabeni seDelaware konapa eMelika ngempela sonto. Unkosikazi Tswaka uthi ufunde okunengi emhlanganweni lo.
Mina igama lami nguMatiwone Sadzwaka. Ngisuka eZimbabwe. Athi okwamanje ngasuka eZimbabwe ngise South Africa. So ngithe ngisizwa umhlangano lo owe Women of Dominion ongapha eAmerica. So lami ngathanda ukuthi lami ke ngibuye ngizokuzwa okwenzakalayo kubomama laba be Women of Dominion. So yikho ngifile lapha ngangena ke kulowo mhlangano ngaba lesikhathi esihle kakhulu.
Kube nzima yina ukuthi uthole ivisa yokuza emhlanganweni lo?
Ukuthi ngithole ivisa kube nzima kodwa ngokuphathiswa ngabanye lapha lalapha ngigcine ngiyitholile nemali. Lemthandazweni ngathi ethethis le prayer band. So ngaqonda ukuhambisa ku prayer band. Icelo sami ngathi bakithi ngiza kuya emahofisini ngicela imthandazo yokuthi before ngingene mina ehofisini uNkulunkulu abe nguye ongena angihambele phambili. Sakukhulekela lokho bese sikukhulekile ngenxa yokuthi akulanto ehlula uNkulunkulu ngaphumelela.
Uthe usufikeleke lapha waqalisa umhlangano ngolesino loyidluleyo. Kuyini njumayelo bani ongayicho okutholileyo emhlanganweni lo?
Hey, ngithole intshumayelo emangalisayo ekhuluma ngokuthi abantu kumele babambane. Nxa abantu lingabambananga, akulanto eqhubekayo eyaphambili. Even kumafamily ezimulini kumele sibambane njengemuli. Lakho konkulunkulu, ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele uye phambili, kufanele abantu babambane, babonisane.
Ubucabanga na ukuthi abesifazane abavela eZimbabwe bangahlangana besemazweni babe lombuthano omuhle kangaka?
Uyazi kungimangalise kakhulu, ngazi ngathi uyazi uNkulunkulu lamandla nxa ekwazi ukuthi aqoqe omama abakhathana lekhaya, kodwa bathi nxa besebengapha bahlangane babe yinto eyi-one. Hayi kungimangalise and kungijabulise kakhulu.
Ye, kuyini okunye okwenzakale emhlanganweni lo we-conference ongathanda ukuthi kuthe xaka kwaziphumela kodwa ukuthi ibe yimfundiso ngempela?
Okunye okuphumileyo kuphunyiswe ukuthi singabomama akufanelanga ukuthi sibe lomoya emibi. Kumele sifiselane okuhle. Lanxa ubona omunye umama engani yena izinto azimhambeli kahle, umphakamise umama lo, umsize lapho ongamsiza khona, lapho wenelisa khona ukuthi umsize, umsize ungamyekeli.
Yes, phakamisane njengabomama. Ibiyintshumayelo yodwa yena emhlanganweni lo, kumbe ube kulokunye ekade lifundisana khona njengabomama?
Ye, ufikile umama obevela obevela okuthiwa yi-Homelink. Umama lo ubezosifundisa ngokuthi asikho ukuthi noma ungaphandle kwelizwe ungehluleka ukwenza izinto ekhaya. Bamele bona ukuthi omama abangapha lanxa befuna ukwakha imizi ekhaya, befuna ukuba lezindlu, bayenelisa bona ukubaxhumanisa lekhaya ukuthi benelise ukuthi babe lezindlu. So sifundile ukuthi nanana basitshelile ukuthi nana singakuhambisa njani ukwenzela ukuthi ekhaya lakho ukwanisa ukuthi nalala nxa uhlezi lapha kodwa usebenzela ekhaya, ngoba ekupheleni kwakho konke vele sizahamba siyehlala ekhaya.
Mkhuthazo bani ongayipha kwabanye abesifazane omama abangazake baye emhlanganeni we-Women of Dominion International?
Inkuthazo yami ngeyokuthi omama ungahlali phansi, sukuma uhla ungahlala phansi, akulanto ozayifunda. Sukuma uye hlangana labanye omama. Ngokuhlangana labanye omama uzafunda izinto eziningi, mhlawumbe ezingakuzuzisa, zikuthuthukisa, zikuzuzisa imali. Njengoba bekulomunye umama khona ngale obetshengisa izinto azenzayo ngezandla, weluka izingwane, abanye bebetshengisa lokuthi bayathunga, betshengisa izinto abazithungayo. Konke khonoku uyafunda lawo, la ngawufuna ukufunda uhambe kibo bona abanomama besifundisana lokuthi nxa umama efika kuwe ezocela ukuthi bakithi akungifundise lami into le uyiqale njani, sizama ukuthi sincedisane. So ungahlala phansi mama, akulanto ozayifunda, phuma uhambe uhlangane labanye omama, yikho kuzakwenza ukuthi ufunde la uthuthukise impilo yakho.
Unkosikazi Matone Sadzwaka, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, njalo uze ngapha emhlanganweni wamaKristu, umhlangano wabomama owe Women of Dominion International obusedolobheni le-Delaware. Iqembu le-Highlanders likhuphukela yahlala esiqongweni sengalane yemiklomelo ngemva kokunqoba ele-Border Strikers nge-2-0 namhla emini. Kubika uJoseph Njanji.
Umgadli weqembu le-Highlanders uBruce Kangwa nguye litshayele emambuleni kabili njalo limpumela itshiye iqembu lebhoso selile miklomelo engama-23 okutsho ukuba yilo eselikhokhela engalaneni yemiklomelo. Iqembu le-Highlanders lithole amagoli alo ngehlandla lesibili lomdlalo njalo elakuqala libe ngumbekwa ngemva kokuba imvimbi ye-Border Strikers ibambe ibhola duze kwegedi layo. Ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu le-Border Strikers uSol Chaminuka ukhalaze ngokuba unompembe we-Alan Pasi ube lesandla kumpumela yomdlalo wanamhla ngoba bekungamelanga aphe ibhoso umbekwa. Ukapteni weqembu le-Highlanders uFelix Chindungwe uthi amaqembu amaningi aseza bahlahlela amehlo kodwa okuqakathekileyo ukuba beyale bebambene njengeqembu.
Amehlo onkasekithi but into eqatshelwe phela pho ukuthi thina sodwa phela sisendlini yethu naleya sibaye sinjani sizibambe sibekwazi ukuthi sifunani siyenzani ophambanisayo siyamhlayela phansi sikhulumelayo into eqathekileyo team week
phela. Iqembu le-Highlanders lizadlala leqembu le-ZPC Kariba emdlalweni walo olandelayo. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-2-1 ngele-India emncintiswaneni wohlobo lwe-2020 wobuqhutshelwa esigodlweni iHarare. Emdlalweni wehlukanise indlubu ekhasini namhla, iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi amathathu ngemva kokuba ele-India lithole amaranzi angu-138 wathi eleZimbabwe lathola amaranzi angu-135. Iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala ngamaranzi amabili kwathi ele-India linqobe kumdlalo wesibili ngama-wickets amathathu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Elidala uJays Marabini eqibake uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Thokoza muhle ayike kwanele isikhathi sesihliwe ngomangoye sengilichiya ku live talk. Olivalelisayo onguntungamili inkomo lilala.